sipongozwa yena ikhuluma uminister Mavima ikuthi imali izangena yama allowance depending ama banks kodwa into esigijimisa kakhulu esifuna kakhulu yi salary iyo esifuna kakhulu i $520 per month ama allowances lawa yes engangena siyawayamukela kodwa asilaqiniso ukuthi azangena yini njengoba bona behlala bekuqhamba manga ama days adlulileyo kade bekhuluma ngendaba zama allowance ukuthi abantu bazaphiwa ama allowances e-COVID elokuzini e-COVID allowance kodwa sicine sibona abantu abaningi bengatholanga imali yona le so siyawazi ukuthi bahlala bekhuluma amanga so ithina into esiyifuna esigijimisa kakhulu yisalari ngoba siyawazi ukuthi bangasinika isalari $520 ayisoze ichinji
amalunga enhlanganiso yenu bangake njalo udaba lokutshengisela luhamba njani
kubothwe isiphathamandla sehlanganiso yethu unkosazana Sheila Chisirimono emasingo kade kule launch ema nationwide protest ukutshengisela ukuthi sizatshengisela ilizwe lonke so yena wagcina ebotshwa emahofisini emcheke district education offices lapho yikho kade kule launch khona walala isitokisini then wagcina ephuma ecourt ngemva kwekubhadala i-bail $500 wa representwa ngeloya ele Zimbabwe Lawyers for Human Rights Commission umnumzana Martin Mureri kodwa indaba yokuchengisela isasekhona saqhubekela phambili sichengisela province by province ilizwe lonke until uhulumende asibadale or asihorise imali esiyifunayo i $520 per month.